abalaleli bamele bazi ukuthi njenge nhlanganiso thina asamamukelanga impumela yokhetho kamongameli nyakenye, okuthi kuphini ngesilungu ukuthi not recognize the election without expectancy of election. Lazibonile last year lazisiya how umnangagwe bephalament na siba nokutshengisela ukukhonona kwethu. So nakusasa kulowo monakalo ukuthi sizabe sitshengisela ukukhonona kwethu ukuthi asimamukeli njengomongameli wezimbabwe.
Lizahamba kodwa ephalamende libe seliphuma nxa engangena.
Okwamanje asikabi neqiniso ukuthi kuzayenzwa kanjani kusasa, ngoba sisakubonisana amacebo. So kukathathi edaleni lephalamende and kathathi lathi sitshengisela ngendlela ezitshiyeneyo. Okokuqala sangena wathi sephakathi sasesiphuma i-workhouse. Okwesibili sangena sahlala phansi sala kumsukumele ngena bacina besixoxa ngamaholisi. Okwesithathu sayala ukungena ephalamende. So sizabona sisasa ukuthi kwenza kanjani.
Abanye ikakhulu bona bezanu-PF bathi ukungayi kwenu ephalamende kumbe ukutshengisela phezu kobukhokheli bukaMnangagwa ikudlala ngesikhathi, ngoba seladuma ledlula, ukhetho solwedlula. Lithini ngalokho?
Into enhle ngempilo ukuthi ku-democracy sinamalungelo okubona izinto ngendlela ezijeneyo. Kubazisa ubuhlungu kakhulu abantu bezanu-PF ukutshengisela bethu, ngoba babefisa ukuthi lathi simbizi uMnangagwa sithi ngu-president. So ma singambizi singathi president siyamisa, bazi ubuhlungu kakhulu. So lathi sizaqhubela phambili sitshengisela ukuthi uMnangagwa akavotelanga abantu bezimbabwe, kwakuba lokucikikezelana okwenzakalayo. So kuzamzisa ubuhlungu konokho, even kwi-international community ma bezama ukuringeja besenza babe lokhu bebuza ukuthi kanti indaba yenu empumela yokhetho beyisingaphi, ngoba i-MDC lokhu ingahambeli impumela yokhetho. Ngakho-ke thina njenge-MDC asiba ndaba ukuthi izani cabangane, esikwaziyo ukuthi abantu bezimbabwe abamvotelanga uMnangagwa.